soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 7 kuNcwabakazi 2023 ngoKhefu Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Someone has lost umntanabo. Ongumfana, someone has lost umfo wabo, ubhuti wabo. Lathi we've lost a change champion.
Kuvaleliswa uTinashe Chitsonga owabulawa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi i-African Union isithumele abantu abazokhangela ukuthi kambe ukhetho lweZimbabwe luzaqhutywa ngendlela ehlonipha yini isisekelo sombuso seZimbabwe, i-constitution.
Inhlanganiso ye-African Union isilungiselela ukuyahlola ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe.
Sikwazile ukuhamba siyofika endaweni yakomagabelana lapho kubuya khona u-Elvis Matshe, okungumaheli ibizo lakhe lomculo, umholi wensimbi zeshwane.
Badabukile abantu kulandela ukubhubha kwamalunga eqembu le-insimbi zezilwakane. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, ubesesililweni sikaTinashe Chitsonga, wabulawa ngeviki ephelileyo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Bekugcwele amalunga ebandla le-CCC, izihlobo labangani esililweni lesi eHarare. UChamisa uthe abantu badabuke inhliziyo ngokubulawa kukaChitsonga.
Tinofamba tiri munashi, bazinu zedu tinashi, tinoprovokwa. Takawai wamboneni mwe, Farhan, neZANU-PF, mumbama mnangaba mbedu mmake kumbaba nispe, ana kanda kutikufu. Nakaposa nda ura awaza muno zia, yekuti kwa mtari.
Tina silandela izikondizo zikaNkulunkulu sonke isikhathi. Basiqala basichaye benze konke okungekho emthethweni. Sibebulele uTinashe, babulala umbongeni Ncube egumeni likaMnangagwa eKhwekhwe. Akulanto abayenzayo. Lami ngaphosa ngadudula mtari. Akulalutho olwenziwa ngalokho. UTinashe ukulwe emahlayana. Siyakwazi akufeleyo. Siyaxolisa kumdeni wonke ngokwenzale kuTinashe.
Ukubatha imawoko asizori Tinashe.
Omunye wabakubandlaleli uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi eZimbabwe lilahlekelwe likhawe lamakhawe. Uthi akumelanga abantu befele abakusekelayo ikakhulu ezombusazwe.
Someone has lost their dad. Someone has lost umntanabo. Ongumfana, someone has lost umfo wabo, ubhuti wabo. Lathi we've lost a change champion. Kuyethusa, kuhlasimulisa umzimba. SingamaZimbabweni ngibone ngani i-tolerance yethu kumele ifike lapho ukuthi siyavumelana, ukuthi asivumelani ngokwe-politics kodwa siyakwazi ukuphilisana. So abeqembu leZANU-PF kumele bakufunde lokho, kuqale khona kupresident wabo uMnangagwa, abafundisa abantu bakhe ukuthi kumele ube le-tolerance. Omunye lomunye ulelungelo lokuthi akhethe iqembu lombusazwe afuna ukulisapota.
Umnumzana Mlungisi Moyo wokubandla leZANU-PF uyakusekela lokho.
Ngibona ngathi amaphathi wonke aze engenasifiso sokuthi kungaba nojakeza, ngoba umongameli webandla elibusayo ubethi yena yimeseji vele ehamba layo. Kodwa uzathola ukuthi in any process awusoze uswele indumba sengavuthwayo kunkuqumba okuthi ningakuthiwa asenzeni lokho nawo uya nga. Nalaba bebandla elibhekisayo labo becela sibili ukuthi hhayi asivumelana nini ikhampeni ngokuthula ngulo nalo athengise ukuthi ibandla lakhe lona lilelelane, athengise labantu abantu bangalithenga ngendolo for sokaphethe. on the incident that I know
kusenjalo unkosikazi Molefe umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende wawolemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe okuzwekazi le-Afrika utshele uBlessing Zulu we-Studio 7 ukuthi kukhanya ngani kalusuze luqhutshwe ngemfanelo ukhetho eZimbabwe.
I would like to recall that the president of Zimbabwe, President Mnangagwa, has said repeatedly that he wants his country to hold free and fair elections. And we believe that would be the best path to promote peace and prosperity in Zimbabwe. Unfortunately, we have seen a fact pattern over recent months.
Ngiyakhumbula umongameli Emmerson Mnangagwa esithi eZimbabwe lizaqhubeka ukhetho olukhululekileyo. Siyakwazi ukuthi lokhu kungenza kube lokuthula eZimbabwe njalo lenqubekela phambili. Kodwa ukhanya engani akusoze uhambe njalo.
Legislation called the Patriotic Act was adopted, and in fact, that legislation imposes restrictions on basic political freedoms.
Kubikwa ukuba kulabantu abanengi abakumabandla aphikisayo ikakhulu emaphandleni abathi bakhahlanyezwa ngamalunga ebandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Kusenjalo, inhlanganiso ye-African Union isilungiselela ukuyahlola ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe. Inhlanganiso le yethule umbiko othi abameli bayo bazamanyana labe-Common Market for Eastern Southern Africa Election Observation Mission ekuhloleni ukhetho lolu. Kule nhlanganiso ezimbalwa esezithume abameli kweleZimbabwe uyahlola ukhetho lolu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana e-14 Ncube, ingcwethi elwela ilungelo likaZulu ezimeleyo.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi i-African Union isithumele abantu abazokhangela ukuthi kambe ukhetho lweZimbabwe luzaqhutshwa ngendlela ehlonipha yini isisekelo sombuso seZimbabwe, i-constitution, imithetho yeZimbabwe, izivumelwane ze-African Union, lezinqumo nje zonke ezomhlaba ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Kodwa sebephuzile, umbonakalo usuwenzakele, ukhetho lolasoze lube ngolukhululekileyo ngokuba izinto eziningi sezenzakele bengakafiki. Kuhle ukuthi eminyakeni ezayo ukukhetho lulandelayo ka-2028 bafike ngesikhathi, lalolu khetho luzalandela bafike ngesikhathi ukuze babone izinto zingakonakali, bathi bangazibona lezo ezonakalayo bazibhale ngendlela efaneleyo.
Kodwa singathi kunceda ngani khonokho baba Ncube?
Akwanelanga kuphela ukuthi babhale, kuqakathekile ukuthi nxa sebebhalile laba be-African Union bakwenze kucaca ukuthi umuntu ozakhetha okhethweni olungakhululekanga asimamukeli njenge-Afrika, bamjezise lowo muntu oyabe ngene ngaleyo ndlela ukuthi umbuso onjalo asoze bawamukele. Kodwa kungabhalwa bakungenziwa lutho ngakho, kubhalwe nje kuphela ukuthi ukhetho belungakhululekanga, ukhetho belungamanga kahle. Kodwa lo ongene ngokhetho olungamanga kahle angene esihlalweni abuse, akuncedi ukuba lama-observers anjalo. Abantu beZimbabwe bakhangele lama-observers azafika abone izinto ezonakalayo azikhulume, labo abafanele balungise lokho okonakalayo bakulungise. I-African Union imele itshintshe indlela esebenza ngayo, i-SADC imele itshintshe indlela esebenza ngayo, bathi bangatshelwa ukuthi ukhetho luhambanga kahle bajezise labo abakhethwe ngokhetho olungakhululekanga. Yikho lapho okuzaguqula khona i-Afrika, okuza kwenza ukuthi ukhetho oluzayo loluzayo lube ngolukhululekileyo.
Umnumzana e-14 Ncube ingcwethi elwela ilungelo likaZulu izimele. Besixoxa laye ekobulawayo. Umsekeli kamongameli webandla leZANU-PF umnumzana Thembo Mwadi usekhuze abasekeli bebandla elibusayo eMathoreni South ngokungavoteli umongameli Emmerson Mnangagwa ngobuningi babo kukhetho olwedlulayo. Kubika uAlbert Ncube.
Pambili kaZANU-PF, pilipili kaZANU-PF, pandapanda kaZANU-PF, mbelimbeli kaZANU-PF, mbelimbeli kaZANU-PF, ZANU-PF oye, ZANU-PF oye, Mnangagwa oye.
Umuhadu uthi iningi lakhabela ibhola ehlathini ngoba amakhansila kanye labameli bedalela ephalamende bathola amavoti amaningi ukwedlula uMnangagwa kukhetho lwadlulayo. Uphinde wathi abantu kumele bevotele uMnangagwa lebandla leZANU-PF esithi kuningi okwenziwe nguhulumende selokhu uMnangagwa angena esikhundleni. Ekhuluma enkundleni ephelandaba Stadium eGwanda namhla emini, uMuhadu uthe ukwenzeka kukhetho luka-2018 akumelanga kuphinde kwenzakale lonyaka.
Akulo muntu othi votele nini mina upresident kwabanye lizazibonela kokwenza, akuna nto enjalo. Lokhwana kwenzakala ngo-2018 especially ngapha eMathebele South kungaphindi singakuphindi lokhu okuthi khona uMP atholakale ethola amavoti ayedlula kapresident. Bekusithini ngopresident nakuthi wena amavoti akho abe sedlula kapresident, which means there must be, you must have been saying something about the president which is negative. So asikufuni khonokho, akuphele khonokho.
UMuhadu uthi kule ntuthuko ekhanyayo eMathebeleni South phansi kombuzo kaMnangagwa okugoqela ukuvuselela izivande zokulima ngokuthelezela, ukwakhiwa kakutsha komngcelo we-Bed Bridge kanye lokulungiswa kwemigwaqo.
Sithanda ukuthi khona simkhethe ukuthi aqhubekele phambili eqedisa ama-programs akhe. Ama-programs akhe amahle elewaziyo. Sifuna ukuthi siwine ukuwina lokhwana okuzenza ukuthi khona izitha zethu ziswele ukuthi khona zizakhuluma zithini.
Umgcini sihlalo webandla leZANU-PF eMathebeleni South uMnumzana Mangaliso Ndlovu ukhuthaza abasekeli bebandla lakhe ukuthi bakhankase ngokuthula.
iZANU-PF will not hesitate ukuthi sikuhambise emapholiseni, singabona unguwe ohamba usilwa labantu be-opposition. Yikho abakumeleleyo ukuthi bebeze betshaya impembe bethi lapha sokule violence. UPresident has been clear, no to violence, no to violence.
Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change eMathebeleni South uMnumzana Ntando Ndlela uthi bandla leZANU-PF lehluleke ukubusa kuhle kusukela ngo-1980.
iZANU-PF ile 43 years ibusa. iZANU-PF bakethi isikhathi sayo sesikwanile, sebenzi labade bengakwenza. Ungakhangela yena lo okhulumayo kubaba uKhembo Mahadi ngabantu asebeku 80 something years kusiya ku 90 years. Kambe abantu abadala bangaka singabe lokhu sifundi baqhubeke belokhu besithi bayasibusa, abayiphumula abadala sebesebenzile bayedlala nabazukulu. Akula 5 years abangayiphiwa ngabantu beZimbabwe.
Amanye amabandla aphikisayo abalisele zaphu iMthwakazi Republic Party kanye le-United Zimbabwe Alliance aqhubekela phambili ekhankasela ukhetho oluza kuqhutshwa mhlaka-23 Ncwabakazi. Ngimele umthakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lanxa ukhetho lwalo nyaka solusondele, iningi labantu lithi alibakakabikwazi ukuthi lizavotela bani. Baningi abakusimo lesi abahlala eSt Peters leRobert Sinyoka emakhaya aseduzane lakoBulawayo, kubika uEzra Jesus Banda.
Kuluma ngokuthule amabandla ezombusazwe akhankasa njalo nje, kodwa abantu bathi bakhathele ngezithembiso zamanga ezenziwa ngesikhathi sokhetho. UMnumzana Osinduweni uthi kakaboni ukuthi uzavotela bani.
Ngingapheleli sibili kubona izikwenza kwakhona, ngoba still lakhathesi ama-elections kumele abe free. Every party kumele ukuthi iphiwe ithuba lokubana ikhampeni ngendlela efaneleyo. Hayi, kunqobeni ngekhathesi kangike imbikwazi, ngoba abantu sididene sonke amakhanda. Sididene amakhanda ngendlela ezenzakalayo. Ukhangele lezi mali ukuthi zenzakala njani. Akula muntu okhangele ebantwini ukuthi kathi vele abantu bona bephakathi kwendawo baphila njani.
UMnumzana Mahlathini osekela ibandla leZANU-PF uthi uyesaba ukuthi abantu abasoze bavotele ibandla lakhe.
Abantu baswela ukuthi vele ukuthi izinto ukuthi vele azisamanga kuhle. Abazithembisa ukuthi kuthiwa kuzalunga. Asifisa ukuthi vele ngifuna ukulungisa imali. Abantu bathola imali right.
Wakati uMnumzana Eugene Ndlovu umakhi wezindlu uthi abantu sebekhathele ngombuso okhona.
Abantu bayatshiyana, abanye ngabakhonaphi kulo naleli bandla libuse, abanye ngabe-CCC bayatshiyana.
Abantu abaningi nxa sisizwa bekhuluma phandle kungani ibandla likhona kwabasalithanda singakwazi ukuvota emsibili, kodwa nxa sisizwa bekhuluma sabesizongani basisi ukuthi ngabe kuyake kuchintshe nje.
Umnumzana Dumisani Mkhonazi uthi abancinisayo bemela amabandla abo abazange bafike ebantwini ngakho kakholwa ukuthi uzavota.
Kunama-candidate akhona wonke. Yikho kungani kunzima. So thine ibandla esilazi umuntu esimaziyo ngu-president. Laba abanye abakhontestayo ngaphandle kwaChamisa ayisibazi. So asikabi leqiniso ngoba sikabona ama-candidate akhona wonke ukuthi ngobani ndobani.
Osakhulayo uRoyal Mloyi oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amabili lambili 22 uthi ngalathi themba ngemadlalake leZanu PF.
Ngibona kuze ngaba 22. Ngibona ngaba 22 because dokhulumende wethu wayesithimbisile nje ukuthi Vision 2030 salokho esakhangele khonoko nje kwasakhula. Abantu abaningi bakhala ngemsebenzi because kunje siwasebenzi khona SMPTS. Asisebenzi amayouth amaningi balimazana. Bayenzani ukuyindawo zokuthi baswele imisebenzi drugs yonke into basebenza into ezingela ngqondo bebancane.
Omunye osakhula ngoLydia Mateo leminyaka yokuzalwa ngamathumi amabili lanhlanu 25 uthi uzavota kodwa ubone ngani amavoti azatshontshwa.
Sizavota sikodwa sesaba ukuthi vele ngenye ivote ayisozisincede ngalutho. Anyakwazi anti secret yami.
Sekusele insuku ezilithumi lasithupha ukuthi kuqhutshwe ukhetho eZimbabwe. Ngimelele Studio 7 St Peters ikamela mwezi Jesus Banda.
Singangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uyaxubozela kweleli nje lapho bezama ukubisela umnumzana Mohammed Bazoum esikhundleni kulandela ukususwa kwakhe libutho ngeviki ephelileyo. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan osekubulewe abantu abaningi okumangalisayo. Inhlanganiso yeZimbabwe National Traditional Healers Association ithi abantu kumele besebenze labo ngoba badonsa ndawonye labezempilakahle abasebenza kumakolitshi emfundo yaphezulu kanye labo kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe. Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abagoqela abafundisi, ababalisi labanye abahamba ezinyangeni besiyadinga uncedo. UMavis Gama usethulela lolo daba ngokugcweleyo.
Umnumzana George Candiero, umkhokheli weZinatha, uthi kunengi okuphathelane lenhlanganiso le. Uthi ugoqela ukuqeqeshwa kwabelaphi bomdabu yizikhwicamfundo ze-University of Zimbabwe. UCandiero uthi akulanto elihlazo ngokwelatshwa zinyanga.
Our really wish is maybe one day to be in the hospitals themselves to have our people.
Isifiso sethu sangempela yikuba ngelinye ilanga sibe ezibhedlela ukuze abantu bakithi baxhumane labafundela ukwelapha ngendlela zesilungu ngezinto ezithile thina esingabhekana nazo kangcono kulabo.
UDokotela Amos Marume okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Health Practitioners Association uthi kuqakathekile ukusebenza lezinyanga ngoba bayinsika yempilo kaZulu.
Rather, there are various ways that we will work as an association to promote.
Kulezindlela ezehlukeneyo esizozisebenzisa njengenhlanganiso ukuze sikhuthaze ukusetshenziswa kwemithi yesintu.
Lokho kusekelwe ngunkosikazi Silibaziso Mlilo, isakhamuzi sakoBulawayo.
Mina ngombono wami ngibona kungcono ukuthi ngabe labo ama traditional healers babanika labo indawo, for example ezifana nalezabo dokotela abemithi yesikhiweni, labo kube indawo engacatshanga vele ngoba labo isikhathi esiningi ama traditional healers labo basendaweni ecatshile.
Umnumzana Lubani Nkala, isakhamuzi seHarare, umelana naye.
Khona ukuthi abantu bahambe bechathile besiya ezinyangeni akusikonto enhle. Kuba ngabe bayahamba bekhululekile njengokuthi nxa abantu besiya ezibhedlela ngoba inyanga zezwe zikhona, esintwini vele zikhona.
Umnumzana Bongani Moyo uthi abantu abaningi abahamba ezinyangeni bagoqela abafundisi.
Kodwa akusancedi ukusifihla ngoba kuyaziwa ukuthi bayakwenza and after all bayancediswa bangayaphaya uncedo abalufunayo bayalu bayithola bayaphinde babuyele enkonzweni zabo njalo njalo. So mina ngibona ukuthi vele wayese kuyimfihlo kulungile ukuthi kuhlale vele sokusaziwa ukuthi bayahamba bahamba emini lenkonzo ebeyazi ukuthi hayi bayahamba bahlanganisile lapha lapha.
Umnumzana Victor Dube uthi uhulumende kumele afundise uZulu ngokuqakatheka kokwelatshwa ngezomdabu.
Engenza njalo awubusozulu abona abantu becatsha nxa besiya ezinyangeni ngoba ukucatsha ukuthi besaba ukuthi lapha abakholwa khona bengabasola mbili bexotshe ezikhundleni kumbe kubonakale ngathi yibuthakathi kubona kungasobuthakathi.
UDube uthi okudanisayo eZimbabwe yikuthi uhulumende ukhuthaza abokuza hatshi izinyanga ukuba belaphe uZulu.
Khona kathesi indawo okuhanjwa khona egcekeni emini sibili usiyalatshwa ngamaChina bekuhlabe izinalithi eziningi abathi i-hockey puncher ngasike iwini bakwenza egcekeni bavunyelwa nguhulumente kodwa yena uhulumende akakwanisi ukuvumela abantu bakhe ukuthi besebenzise imithi yabo.
Udokotela John Mangwiro umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle watshela lonyaka umhlangano omkhulu wabezempilakahle amaprofita lezinyanga ukuthi sokumele abelaphi bezomdabu befunde ukuthatha izigulane igazi ukuhlola ukutshisa komzimba lokunye. Abezinatha bathi uphenyo abasanda kulwenza luveza ukuba abagulayo abafika phose isilinganiso sokungamachumi ayisificaminwembili nanhlanu ekhulwini 85% baqala bayebuza kubosiyazi abasebenza bengaphansi kwenhlanganiso yabo bengakatholi usizo ezibhedlela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Bajabukile abantu abanengi kulandela ukubhubha kwamalunga eqembu leinsimbi zezwane. Bajabalale engozini yomgwaqo ngempelaviki. Xoxe ngodaba lolu lomxolisi Khulekani Nkomo waziwa kwezomculo ngegama elithi Zinja Ziyamluma.
Sikwazile ukuhamba siyofika endaweni yakomagabelana lapho kubuya khona u-Elvis March okungumaheli ibizo lakhe lomculo umholi weinsimbi zezwane. Sifikile sahlanganisa amehlo nomdeni sathola nje ekhaya kulusizi kunzima konke nje bekunzima okusekhaya. Sathatha ke umama kaBrema nonkosikazi wakhe sabuya labo ngapha koBulawayo savuka ekuseni sahamba nabo esibhedlela ukuthi bayebona uBrema nalabo abanye abalimele. Engakusho nje ukuthi laba ababili yebo badlule engozini yemoto u-Elvis noMaviri. Maviri ubedlala i-drum wahle watshonela khona lapho Elvis wathonela esibhedlela. UBrema noRonald noPutsununu nomunye balaphe empilo esibhedlela yibo ngathi balimele kakhulu. Ngale kwakusele abanye ababalisele uJohn Master naboGeligeli kodwa ke i-3 zidischarjiwe njengamanje silinde ukuthi befike la koBulawayo noma yinini.
Banjani bolaba abalimeleyo?
Hayi namhla bayathembisa ngoba after ukuthi bebonane nezihlobo zabo ngicabanga ukuthi sebayethembisa kakhulu nominista ufikile ehamba nje nebandla lonke bezobabona bezama ukulekelela lapho abafuna ukulekelela khona. Sibalisela nabo Kingdom Blue sebehlanganisile ukuthi no bazowuphatha umsebenzi umfowethu abafowethu labadlulileyo bayefihlwa bonke.
Babekwanini?
Ngicabanga ukuthi ngolwesihlanu sizokwenza i-memorial service lapha e-amphitheatre kodwa ke kusalungiswa. Ngicabanga ukuthi kusasa zobe sesikwazi kahle ukuthi kuhamba kanjani kodwa ngomgqibelo khona hayi u-Elvis uzobekwa ngomgqibelo. So kungenzeka futhi uMaviri ayefihlwa endaweni yaseLupane lapho kuzalwa khona umamakhe ma kuwukuthi kugcine kuphumelele kanjalo kusho ukuthi uzoyefihlwa khona ngesonto ngizobuya ngikhonfeme ngoba salinde ukuthi sikhiphe i-statement esiyisona esokugcina abantu bese besithola ke imininingwane yonke izothi sigcwele lapho-ke.
Umxolisi Khulekani Nkomo umculi owaziwa ngegama elithi Zinja Ziyamluma. Sixoxe naye ekoBulawayo. Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lamhla usungule umkhankaso oqhutshwa ebulenjini wokhuthaza abantu ukuthi kukhethwe oluzayo bevotele labo abangathuthukisa ezemfundo olubizwa ngokuthi BDOs Jokauma Kudaro noma kunzima kunjalo EduVote campaign. I-PTUZET uhlelo lolu lusungulwe ngomnyaka odluleyo lapho obekuxoxiswana labantu mathupha njalo luyaphumelela ngoba namhla kodwa nje kufinyelelwe abantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amabili 20,000 ebulenjini kuphela. Isikhulumeli se-PTUZ umnumzana Themba kuye Moyo uchazisa kabanzi ngalolu hlelo.
Sikhangele uhlupho esilalo ezikolo, ukuwa kwezinga lemfundo, ukuswela kwesithunzi kwababalisi, ukwehluleka kokubhadala okubhala imihloliso abantwana ngoba behluleke ukuthola imali ye-examination fees. Bese sibuya sikhangela isisekelo sombuso u-section 75 lapho thi kungumlando kahulumende ukukhokhela indleko zonke zemfundo. Thina nge-athuzi sikukhangela kusukisela ku-ECDA size siyefika ku-first degree. Umkhankaso lo siwuqalisa lamhla, sikhangelela ukuthi sizaba lawo kuze kuyefika usuku lokuvota mhlaka-23. Lanxa bezepolitiki bona bemele beme ukukhankasa mhlaka-21, sizasebenzisa i-online lapho sithola khona ithuba lokuhlangana labantu. Sizabe sihlangana labantu sibagqugquzela ukuba bananzelele isisekelo sombuso lokukhuthaza labo abamabandla abafuna ukuvotelwa ukuba bakhangele isisekelo sombuso u-section 75.
Ungachasisa ukuthi ezemfundo zihambelana njani lapha lokhetho njalo lizawuqhuba njani lo mkhankaso?
Izikolo zonke ezeZimbabwe kumbe eziningi zingaphansi kwamakhansila. Ngokunjalo sikhangelela ukuthi ukhansila engakhethwa kumele kube ngukhansila ololwazi lozwisisa isisekelo sombuso, ikakhulu nxa sikhangela u-section 75. Ephalamende yikho lapho kulungiswa khona imithetho, yibo abantu okumele benelise ukuzwisisa ukuba u-section 75 okhuluma ngelungelo labantwana, ngelungelo lokufunda, ngelungelo lezisebenzi nxa sesikhangela lo section 65. Yibo okumele bethi bona isisekelo sombuso sime kanje, okwezemfundo kakuhambisane lesisekelo sombuso. Abanye abantu bengagijima masinyane bethi ilizwe lethu kalila mali yokubona ukuba uhulumende uyokhokhela indleko zemfundo. I-competence based curriculum yethu yavela kunzira masanga commission. Inzira masanga commission yayenza isinqumo sokuba uhulumende engakafaki i-competence based curriculum kaqale avule isikhwama sokufunda i-education, educational equalization fund. Isikhwama lesi sikhangela ukuthi silinganise izikolo zonke, singaboni kulezikolo okuthiwa zingcono kulezinye. Kunjenje abantwana bafunda i-ICT wonke umntwana, kodwa uzahamba uyefika emaphandleni uthole ukuthi kakulayona i-network. Abantu umakhalekhukhwini bamsebenzisa ukutshaya ingoma bezigidela. Abantwana bezikolo zakoBulawayo bayasebenzisa i-ICT, i-network ikhona. Kakhulu sikhangele ukuthi imfundo ilingane noma kungaphi, kungabi lo mntwana owehluleka ukubhala i-examination ngokuyehlulekile ukuqoqa imali yama-subjects angu-5. Umntwana omunye ugcine sebhala ama-subjects angu-5 kodwa yena elalo ikhono lokubhala ama-subjects angu-8, azikhethele kuhle afuna ukuba yikho khona eseqedile ezemfundo.
Lo ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli somanyano olwela amalungelo ababalisi bemabhandleni i-ATUS, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje sike sizwe ukuthi abantu bathini khonapha-ke kuStudio 7 nxa sikhangela kuFacebook yethu lezinye indawo ezijiyeneyo. Sikhala ngalokhu-ke okade kusethulwa ngabantu enkundleni yethu yeFacebook, lapha ukhuluma khona ngokubhubha kwa-Elvis Elvis Mathe, lo munye wakho Thembi Nkosi Maveri Pofu. Umlungisi Ndlovu uthi ithi incwadi laphana kuJobe 17 ozelwe ngowesifazana imihla yakhe ibaliwe. Uyaqhakaza njengembali lakwaboy ufikile emhlabeni, wabekwa emhlabeni phambi kwethu. Umfana omuhle kakhulu usejabalele. Uzobuya njalo ke uKhumbuzi Bango uthi hayi siyabonga kakhulu umlungisi ngamazwi lawo enduduzo. Uzobuya ke eMuzileni uthi ke dlala ngokuthula King Fly, siyakukhumbula sonke empilweni yethu. Uzobuya njalo uNothando Ncube uthi ngalale ngokuthula abafowethu, abalale ngokuthula abafowethu, enhliziyweni zethu sidabuke okumangalisayo. Lizwe Israel TV uthi abalale ngokuthula, siyakwazi ukuthi abanye basezibhedlela kodwa silethemba lokuthi bazaphepha. Mebumpala naye uthi rest in peace. Ye, lokho-ke ngokwethulwa ngabalandeli beStudio 7. Ndingakhohlwa lokuhlelo lwe-Live Talk lamda sikhangela khona ukwenzakala eHarare esililweni sikaTinashe Chitsunga obulewe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU PF. Singakagqibi uhlelo lwethu lamhlanje ukuthi sikhangele besilazo. Kuvaleliswa kuTinashe Chitsunga obulewe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF. Badabukile abantu kulandela ukubhubha kwamalunga eqembu leinsimbi zezwane. Sikuqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lesayo ngenjabulo ngumthembo othembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.